sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 29 kumabasa 2022. Igama ngontungamili nkumo ezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair kobulawayo namuhla. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZimbabwe Electoral Commission ebiphuma khona ijumo isiya ebantwini olwe mobile voter registration luqitshwa kusasa. IZCTU ithi izisebenzi zeZimbabwe zizananza usuku lwe-International Workers Day ngesonto zisidla ingqeqe zomlomo ngenxa yeholo eliphansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni kobulawayo namuhla. Lumbukiso uqale ngolwesibili njalo ugqitshwa kusasa. Ekhuluma kulumbukiso phakathi kweviki, umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga uchothoze osomabhizimusi esithi bakhweza intengo mahlayana ngaphandle kwesizathu. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZimbabwe Electoral Commission ebiphuma khona ijumo isiya ezabelweni olwe mobile voter registration luqitshwa kusasa. Kodwa lokhu akutsho ukuthi abantu abasenelisi ukubhalisa. Le komishini ithi abafuna ukubhalisa kumele baye emahofisini ayo la kwezinye indawo ebezivele zihleliwe. Ithi njalo ilohlelo lokubhalisa abantu embukisweni ophela kusasa oweZimbabwe International Trade Fair oqhutshelwa kobulawayo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi eEkhaya Vote 2023 umnumzana Nkosi Khona Dibithi.
Ma ungatholanga ithuba lokubhalisa ukuvota kuyabhalisa ukuvota kulawa abasokubulawa eZimbabwe International Trade Fair. Nxa use-trade fair lapha yakwazi ukubhalisa ukuvota, uyakwanisa njalo ukuthatha isithupha sakho asigijimenini bakithi sibhaliseni ukuvota. Qakathekile kakhulu. Iblitz le isivalwa kutsho ukuthi khona nxa usufuna ukubhalisa kuyabe sokumele ukuthi uye emahofisini ezek. Njalo siyakwazi ukuthi amahofisi ezek akho lula ukufinyelela ngoba abe kuma-provincial offices, amanye ama-districts kawala ama-office wona lawo. So kuyabe sokuyi-cost yama-citizens ukuthi bagade ibhasi kumbe bagade imtshova besiya lapho izek office etholakala khona. Esiboni ngani kunganzimela iningi laba ndaba abaningi, but ukuqakathekile ukuthi sizwisise ukuthi kona nxa sibhalisa ukubhalisa ukuvota kathesi before mhla ka 30 kunje kuyancedisa kakhulu ngoba i-delimitation process leya desikhulunywa ngayo esikhuluma ngayo ukuqunywa kwezabelo okhangelela abantu ababhalisa ukuvota ama constituencies lawo kukhangelwa abantu ababhalise up to mhla ka 30 April. So after that kuyavunyelwa ukubhalisa ukuvota, kodwa yabungasakwanisi ukuthi sithi inani lonaleli eliza setshenziswa ukuwenza i-delimitation uyabe ungasafinyeleli ukuthi uphatheke kuhlelo lonalolo. So kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise ithubela elikhona kublitz ukwenzela ukuthi inani labantu kuma-constituencies lade sizama ukuwasaver through i-campaign ade siyezi save the constituencies campaign ukuthi kube ngcono anjalo abantu ama-constituencies la siwasave.
Ungathini kulabo abathi kabakuboni ukuqakatheka kokubhalisela ukuvota kanye lokuvota kukhetho oluzayo?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizwisise ukuthi ukuphatheka kukaZulu akulani lezinye namanye ama-problems kumbe izinkinga engathi sihlangana lazo kuma-communities. Kwesinye isikhathi siyathi sixoxisana labantu besitshele ngama-previous elections, kodwa thina esikuqhuquzelayo njenge-ekhaya vote ukuthi khona asikhangele nini i-development yakithi njengamathebeleland. Njalo nxa sikhangele i-development sifanele ukuthi siqathanise lokuthi nxa ama-constituencies emalutshwane emathebeleleni kusho ukuthi le khekhe lelizwe sizadla okulutshwane. Abanye kwesinye isikhathi bayaqalisa ukuthi ha vele asidliluto thina kwathini kwathini, kodwa esikutshoyo ukuthi asidevelophe nini iculture yokuphatheka enhlelweni ezisemthethweni. Njalo nxa sesibavotela abo-councilor kumbe member of parliament abayibo abagoda umthetho at local level and at parliamentary level, kuyibo abazafika besikhulumela izifiso zethu khona ngale parliament. Njalo kusinika ithuba ukubhalisa ukuvota, kusinika ithuba ukuthi sizikhethele labo abazombangaza abazasipha bona ukuthi sikhethe onguyo ongasincedisa ukuthi solve wona la ama-problems amaningi esikhuluma ngawo, ikakhulu nxa sihlangana la ma-voter educators. Ngoba kwesinye isikhathi ama-issues akhona angawezeki, kuya kumele ukuthi kumbe kukhanyele i-electoral act kwenziwa ngabantu abasimelayo ephalamende. Yibo kumele kathi sinxa sikhetha sikhethisise kuhle ukuze ukuthi abantu labo besi-represente kuphalamende. Njalo nxa sikhangele ukuthi ama-constituents nxa sebemama lutshwane kuthi kuthi ivoice yethu njengeregion yemathebeleland iyabe silimited kakhulu.
Umnumzana Nkosi Khona Dibithi ngowenhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023, yona ekhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho luka-2023. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi izisebenzi zeZimbabwe zizananza usuku lwe-International Workers Day ngesonto zisidla ingqweqwe zomlomo ngenxa yeholo eliphansi lokudula kwezinto. Lolu suku lunanzwa mhlaka 1 ngoNkwenkwezi emhlabeni jikelele. Izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi zithi kumele zengezelelwe iholo njalo zihlawulwe ngedola leMelika, kodwa umqhathi wazo uthi akalayo imali. Izisebenzi zamankampani azimeleyo lazo zikhala ngokufanayo. Sixoxelo nobhalajikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Okwenzakalayo kuzisebenzi okwamanje eZimbabwe sikhangelele ukunanza nje ilanga elikhulu ikuthi kulobunzima ke obuthize nxa sikhangela emsebenzini lapha indaba yeholo. Indaba echisayo nxa sikhangela indaba yeze kukhulumisana singathi kukhulumisana phakathi kwezisebenzi labaqhatshi. Sibona ilizwi lezisebenzi kalitholakali kumbe bayaliswa ngesilungu bathi ngama collective bargaining, awahambi ngendlela eyiyo. Nxa sikhangela ngendaba zempilo sibona izisebenzi zingena engozini, abane bayalimala, abaningi bachiwa impilo yabo. Kuba kunengi ke sikubonayo sikhangelele lelilanga eliqakatheke kangaka kwele Zimbabwe ke kulobunzima bomnotho. Imali eholayo ngezisebenzi iphansi sibili okumangalisayo. Nxa sikhangela ke intengo yezinto ifakwa ke ngemali yangaphandle kwelizwe i-United States dollar, bese sibona izisebenzi zihola ke nge-RTGS. Nxa sebezayidinga ke limali yangaphandle kwamazwe isuka ke ibisisidla ke ibe lendleko enkulu emalini zabo ke izisebenzi. So isuke ingasakwani ke imali eholwa ngabanengi. So yikho okukhona esihlangana lakho njengezisebenzi sikhangelele ilanga eliqakatheke kangaka.
lizaba lemibuthano yini yokunanzaleli langa?
Sikhangelele ukuthi izisebenze zizabuthana kundawo ezithize, indawo ezingadlula amakhulu amabili lanhlanu, esikubiza lapha sithi ngama districts. So kuzaba lemcimbi kuma provinces athize, kumbe kuma regional towns emadolobheni athize, kube njalo lembuthano kuma districts athize, kube lembuthano njalo kuma companies athize, akuma mines emaplazi nathize, abatshengisela ukuthi izisebenzi zizabuthana. So silungiselele sibili, njengoba sike sabanje lokuphumula okwamnyaka emibili ngendaba ye-COVID-19. Azange sibe lombuthano ke ngo-2020, azange sibe lombuthano njalo ngo-2021. Siyaqala nje ukubuthana ngemva ke kokuba sesibona ke indaba ye-COVID-19 isehlile.
Kuyini elingakuxwayisa izisebenzi kanye labaqhatshi?
Siyakhuthaza ke abaqhatshi lazo izisebenzi ukuthi asilenzeni libe lilanga eliqakathekileyo phela, ngokuthi abenza imali abamabhizimisi bayenza ngokuthi kulezisebenzi. Lathi njengezisebenzi ukuze sikhulise imuli zethu, ikuthi siyavukele kuseni sisiye emsebenzini siyesebenzela ke izigaba lapho sihlala khona, ilizwe lethu, lezihlobo, labangane, labantwana, labobhudi, labanewethu. Kuqakathekile ke ukuthi siliphathe ilanga leli njengelanga eliqakathekileyo kakhulu. Ingane singahamba ngobuningi bethu, siyebuthana endaweni ezithize, sikhangelele ukuthi abaqhatshi labo belisapote leli langa, besapota phela abantu abayibo abasebenzayo abayenza ke ukuthi umnotho welizwe ukhuphuke.
Umnumzana Japhet Moyo, ngunobhala jikelele weZCTU. Umkhokeli weCitizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, sowachitha zonke ingatsha zaleli bandla esithi kumele kuqalwe kutsha kusukwa kwe-MDC Alliance. Inengi lalicabanga ukuthi uChamisa uzaphanga enze umhlangano wokudinga inkokheli entsha owe-Congress. Kodwa leli bandla lithi iCongress iza kwenziwa kungedlula ukhetho lomnyaka ozayo. Kuhlandla lesibili lengxoxo esilethulele yona izolo, uChris Gande weStudio 7 uxoxa locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, lelunga le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu onguye osungula lingxoxo.
Ayisikho ukuthiyo mfowe, ngiyacizelela and my closing remark, ngiyaphinda ngithi mina iCongress is not part of our agenda for re-election. iCongress izaba khona after ama-elections. Kathesi kasifuni into ezasiphambanisela i-leadership esinayo. Abantu bonke bayavumelana ukuthi they are converging, they are coming together, they are putting i-citizen at the center of i-activity yonke eyenzakalayo. So iCongress is not anywhere, it's not part of our DNA to see our election. We have a Congress sesivela ku-election. Siyabe sesikwazi ukuthi after 2023 siyabe sesilithethe leli lizwe. After 2023 siyabe sesi-open, but wakathesi we need a guided democracy. Abantu they are guided ukuthi ibhora, umuntu omakwayo ngele bhora, what we need to do kathesi is to mobilize every citizen, is to mobilize every villager ukuthi aregister, is to mobilize every villager ukuthi ahambe kuye voter, and we take over the state power. Yes, before abantu sonke sasikuma political parties atshiyeneyo some of us savela ku-MDC but now this is no longer MDC but we know ukuthi lapho savela khona sawenza lawo ma-congress
ya ikuzwakala mnumzana Ndlovu ungasigqibela uhlelo 30 seconds nje
umfowethu Jabangu babukandi akuthi uyabona vele ukuthi democratic space akayazi sengikhuluma ngaye impela njengomeli we CCC ukuthi kusinwa kudedelanwa noma kukhulunywa kuyalalelwana ukuthi omunye utheni into ezo but engikubonayo nje kuphela okuyi-one ukuthi sebephinda futhi into abayenza kumakhuphe bayesaba into e-straightforward nyamara ukuthi babesolani bayizani bacila ibarigela ngoba abakwazi bona barika ngokwala nje ukwenza-election bahle bavele barige bengakayi la kwi-election at least izani uyabafaka kwi-space barigele mayibarigela lakho sebekhona bona bayala lokuya khona so iZimbabwe mhlawumbe isenkingeni mpela kusiya phambili
umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lelunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Sengezo Tshabangu selikubonile na okusemaphephandabeni iNews Day ithi ugwalo olusanda kwethulwa yiZimra luveza ukuthi izisebenzi zeZimbabwe zibhadala imali yomthelo enengi kulaleyo ehlawulwa ngamankampani. iChronicle ithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze amazwe aseAfrika ukuthi abambe iqhaza encedisane kunhlelo zokukhulisa umnotho. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngabe livu kanjani lonke bakithi basakazi be-Studio 7 abasilethela izindaba esimnandi kangaka kunye labalaleli be-Studio 7. Ngithanda ukuthi sike sikhangele udaba lolu, udaba lwemali le ekuthiwa yi-RTGS kumbe kubizwa kuthiwa ibhondi. Imali yeZimbabwe le abantu behulumende abagqugquzela ukuthi ibe yiyo imali esebenzayo. Balokhu bethreathena bazithi bazakhupha imali zangaphandle esigoqela i-US dollar le laborandi labopula kusebenze yona. Iqiniso elihle engileqiniso ukuthi labo sebelinanzelele akusela mali. Laphana into lela isifile isifike ukufa ngike ngangena emavinkilini izolo khona lapha iPlumtree sibili ngalunguza ko-Greens laphana ngathola ukuthi i-20 kg yempuphu isingena ku-4,000 plus $4,000 RTGS plus then i-50 kg yakhona i-8,000 plus bese ngikhangela umholo wama-civil servants amaningi ukuthi abe egqayisa kwapha kubo-16 20 kusiya ngathi kuyaphezulanyana kutsho ukuthi-ke ama-civil servants amaningi kathesi umholo wabo usungathenga amasaka amabili ama-50 kg kusiya kwamathathu then ubusuzibuza-ke khonapho ukuthi uhulumende nalowo kuthiwa ulo-listening president uyakunanzelela yini ukuthi bona babantu benjana kuthiwa bayasebenza bazathenga impuphu babhadale amarenti babhadalele abantwana besikolo okunye bantu kakusadingi inyanga okunye kakusadingi umuntu ovela kwenye indawo sokufuna ukuthi abantu bazivuke amakhwapha abantu bezanuka bazivuke amakhwapha bahloniphe abantu basihloniphe sonke ngibe sengicela-ke abantu bonke laba ikakhulu i-population ngathi abantu bonke abahlala emakhaya please ake lizinuka amakhwapha likele kuvotela ibandla leleli okuthiwa yiZANU-PF ibandla leZANU-PF selifile akula lutho eliza lwenzela lona okhulumayo ngumagutshwa waseBlamtree.
Yes, sike sibingelele kuStudio 7 sike sibingelele linjani lonke elini lisiphathele sona iStudio 7 siyalibingelela so sithi mhlawumbe kathi singake singene ehlelweni gama ngoClement Ncube mbuya edombodeni esevaka so mhlawumbe singayamukeleka lathi singake sifake esikhala ngakho noma esikufisayo sekalokhu sikhona siphila singaphandle kwelizwe kodwa siyafisa ukuthi lati sike sisibone ngelinanga mhlawumbe njoba ngivele plant lapha 32 kilometers from plant siyalapha engikhona mangukuthi ngisebenza kuyi Friday and Chinese angikwazi ngena Sunday lami ke ngiyebona abantwana than ukuthi ngihlale iminyaka izibe mithathu ngingazi ukuthi ngihlalelene emazweni abanye abantu ngapha sitshisa sidutshulwa sitshaywa so ke sicela ukuthi lathi sithi mhlawumbe ngenziwa kuyi-audio yami yakuqala since Studio 7 silalela mhlawumbe ngizwe kumbe ngiyamukeleka lami ngike ngibe lo magamanyana engiwaxoxayo nomhlawumbe engiwaphoseyo or engiwaphoselayo ngiyabonga.
Ilizweni le-South Africa bantu bakhona babecabanga ukuthi ma ungabe kuyikuthi iZimbabwe ma ingalungi thathwe ngomunye umuntu bazothathelwa lawo ma-resources. Yiyo into ebenza ukuthi bamelane lokuthi la ma izanu idliwe bathi bona hayi no akuhlalwe phansi. Kuhlalwa phansi ini kanti ma umuntu edliwe udliwe. Yabona so hayi kuba nzima abantu bakastudio 7 kukhokhonokhu okwenziwa yila manye amazwe ngendlela engiyangalela. Ngiyabonga.
Ake silimukisane nini la sonkeni nje nithemba selibonile kusukela ngo-1980 kuthathwa ilizwe izanu lokho yangena namhlanje ibambe 42 years kambe libone ngani izaphinda futhi yehluleka ukwenza into yayo yini naleveli yenza. Okwenza yenze so yikuthi siyadabukana phakathi kakhulu nosokuya kuma-election umyekuyalo kwakho kulibandla umyekuyalo kwakho kulibandla kulabantu 10 umyekuyalo kwakho kulibandla kulabantu abalutshwana. Ayi asoze sikwanise esintwini kule nto okuthiwa lilima. Ilima ikuhlanganela lonke lilwisa into eyodwa ukuthi liyisukumise. Asenzeni so sikhangeleni ibandla kwezombangazwe elilamandla ukwedlula wonke ama-opposition elikhanya lilamandla ukwedlula wonke ama-opposition sonkeni sikuhambeni kilo singahamba kilo sesiphakamise leyo nto esikuyiphakamisa singayiphakamisa ikhona sesizabona iplane ngemva kwesikhathi ukuthi okusalayo okudingakala ukuthi kwenziwe yilokhu lalokhu lokhu lalokhu. So kusenziwa kisisekelo sombuso esiqondileyo esibusa ngentando yabantu kuza kuba lula kodwa ezilongoku esidabukana imthwakazi Republic Party izaphu hayi mancane sihloko zamabandla lawo singayengana siyengane ngombono yethu nje ehlakaniphileyo kumbe izithutha singayengana mancane amabandla lawo azozenzela uthela kwehluleka izaphu kankomo eyayiyinkalakatha kuyayilingana lezanu kodwa yehluleka le incane kakhulu lelokuzeni le mthwakazi leyi hayi into ezincane lesi.
Salibonani uStudio 7 linjani lonke amagumbanana emhlaba. I-CCC ilamanga ayenza umhlangano acacisele abantu kungathiwa ayijahanga njani ilindeni ukuthi kuze kufike ukhetho ibe sikhetha abantu ke abafunayo. UChamisa I think is very young even ngabala from 1980 usemncane kakhulu engazama ukukhulela abantu ngengqondo ngesikole kayenza umhlangano the top 6 yonke ye-CCC akwenza umhlangano kucacela abantu nje ngabe leqiniso.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AP ithi omhlophe owayelipholisa eMelika uDerek Chauvin usefikise amaphepha enkantolo ephikisa ukufunyanwa kwakhe elecala lokubulala onsundu umnumzana George Floyd. I-Reuters ithi inani labantu ababanjwa i-COVID-19 e-Afrika liya liqansa ngenxa yokumemetheka kwalo mkhuhlane kwele-South Africa. singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden izolo ucele iparlamente yelizwe lakhe ukuthi ipasise isikhwama semali engena ku 33 billion US dollars ezaphathisa ele Ukraine ngezikhali zokulwisana lele Russia. Enye yalimali izasebenza kunhlelo zokuqinisa umnotho weUkraine kanye lokunakekela uzulu walelo lizwe. Ekhuluma ngemva kokusayina isicelo lesi, uBiden uthe kuqakathekile ukuthi iMelika iphathise leUkraine ukulwela inkululeko yalo ngemva kokuhlaselwa ngele Russia. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into ekamongameli welizwe uBiden ecela iCongress for i-33 billion ivele sesibona ngathiwa impi le izahamba for umango that we were not anticipating. Ngoba sasi khangela ukuthi iRussia ibiza bidliza iUkraine within a few weeks or a few days because of its superiority in nuclear weapons and military strength. But sesibona ukuthi hayi ama-Ukrainians lo mongameli wabo uZelensky sesikhuluma bachaya into ezihamba. Singabona kathesi impi le has changed ilokhuzeni the way that it was being fought ekuqaliseni. Ngoba laphana sabona ama-Russians ebeletha i-artillery lama-tanks into the cities le-manpower. Okwakathesi sibona ngathiwa baphongujika izikhali from Russia or from the air lapha babekhona lezigebhe that are in the Black Sea. So kathesi sokufunakala lakho i-weaponry or izikhali ezikwanisa lazo ukufika lapha okuvela khona the attacks from Russia, which is outside Ukraine.
Ama-Republicans lama-Democrats siyazi ukuthi ahlala edlephana edonselana kaboni ngasolinye entweni eziningi. Ubona ebambana yini kudaba lwe-Ukraine lolu evuma ukupha uMongameli Biden imali le ayicelayo?
Ngibona mina iCongress ivuma ukunika iUkraine this money ngoba siyakwazi ukuthi in the history of this nation kwaba lesikhathi iFrance layo yake yancedisa iUnited States besilwa lama-British to get their independence and sovereignty. So ngibona iUnited States layo incedisa iUkraine ngoba different from ama-countries anjenge-Iraq le-Afghanistan, abantu be-Ukraine bazimisele ukulwela inhlabathi yabo. Some of them have resigned their jobs all over the world ukuthi bahambe khona ngale bayilwela ilizwe labo.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzavula umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni koBulawayo namuhla. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lapho iZimbabwe Electoral Commission ebiphuma khona ijumo isiya ebantwini olwe-mobile voter registration lugqitshwa kusasa. Kodwa abantu bavunyelwe ukuyabhalisa emahofisini alikhomishini. I-ZCTU ithi izisebenzi zizananza usuku lwe-International Workers Day ngesonto zisidla ingqeqe zomlomo ngenxa yeholo eliphansi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.